Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngesonto mhlaka 20 kuNcwabakazi 2023 uKims Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngihambe echolocho! Abantu wathi hayi ngiyena mfana. Ngibonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa wathi hayi ngiyena ujaha.
Umnumzana nesentshamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Abantu bethatha ukukhazo before elections. So kuthi after that, uba umuntu angazokontinua ngamapolicies akhe, abantu bazaqhaswa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZanu-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo uMnumzana Nelson Tshamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukaMoyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Uthamisa wethule amazwi la namhla eWest City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leCitizen Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. Uthamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi nguFather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
Uthamisa uthe kulobandlululo lomangalisa eZimbabwe okugcindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamaThobana abalezikhundla ezingatholi utho kuhulumende lakumakampani elizwe ukuza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
They are not Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time we have police commissioner, we'll have even an army commander who is Ndebele because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We'll move from tokenism. I don't want people of Matabele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathuzalungisa okuningi okuhlupha abantu eZimbabwe okugoqela ukuselakala kwemisebenzi, ukubhidlela kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uza kwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matabele land. This young leader is going to move Matabele land forward.
Uthe kuzalungisa njalo udaba lwezabelo oza kwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele esithi uzalungisa umnotho osugugutheke okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZanu-PF kukhetho lwama-postal balloting.
Ngihambe echolocho abantu bathi hayi ngiyena mfana. Ngibonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngiyena ujaha. Ngihambe barracks, inoeliwele in barracks, amasonja ethu athi hayi awumdala ngena mfana. Angazi ukuthi khonapho abantu ababulawayo uthini. Angizi uthini.
Omunye wabahambe emhlawuneni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolo Nkomo, yena ofuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, ngumntana omnawabo kaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakala nxa sikhangela kubulawayo sibili izinto ezingisezafa izakhiwo sezafa umgwaqo izibane ama-street lights
omunye njalo umnumzana Promise Mkhonazi okubandla le-Triple C layo utho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukuqina njengeminyaka yonke kodwa lathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekashure ukuthi ukuqina kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla le-ZANU-PF namhla beliqhuba imihlangano ye-TNA ezindlini zabantu njalo likhangelele ukuba lizakwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezithiyeneyo umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo wesabelo sema-TNA North uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa umnankagwa ingavotelwa mhlaka 23 ncwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli badrava kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-A1 ke ku-unit 7 and 8 kuqashwa abantwana abaningi kakhulu ade besebenza lapha kakhulu edamu kathesi ilake gwaishangali kula bantwana abaningi abaqhashiweyo kuma-mine ematinothi sesile mine enkulu eyi-1 ekorean eyayiqhashe abantwana abaningi but kathesi sekula more than 10 or 8 new companies esezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi andala ama-investors njengobana imantla kapresident ukuthi weare open for business kula ma-companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi lokho kobulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqasha ukuqashwa before elections so kutho ukuthi after that uba umnankakhe continua ngama-policies akhe abantu bazaqhashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoyo uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela ngakwa amakhansila labafisa ukungena kudala leparlamente bekubandla le-ZANU-PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe iyamkhampenela uyakwazi ukuthi izinto ezinika abantu abebethenga ama-groceries out of the country but kathesi ama-groceries 90% of ama-groceries ama-basic commodities ungayenziwa khona apha elizweni ukuthi umuntu yabe sekhwezinti iphahla lezi ngokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi behlamukele uhulumente but otherwise uhulumente into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancisa kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalitshumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-Triple C lizakwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imele yeshito 7 ingobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda.
UZulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na ake sizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale le-ZANU-PF Central Committee.
Ubaba uNelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguquni leyi kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotise amapolisa liwavotise ama-polling agents etshengene
kolithi
wakambona ulegend uyabona ke kwawuwilliam gay kumbe kuwinfield gay owakhuthi ibhora emi-right center emi-right phambi kwegobhorot kwamele it was easier to score than to miss wakhuda yikongeza kubaba uchamisa bamlotsha banuboni
mamlotsha
hayi uchamisa akwenza ukuthi akute egolide uchamisa lijaha uchamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzeni okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasenzile uthi obahlala phansi baphelele itiye badla ipentsheni akakuhlohle uchamisa kwesikulindele kutshintsha impilo zethu thinesi sabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke kukhanya
golide
mina kuyangethuso kwaba uchamisa ngoba ngendlela mamlotsha asexhoshe ngayo wonke umuntu ade around him from isikhathi sikatswakira laphana sesele longabantu okunuka uchago emakhaleni mina bona hanta angabale state power sizathwala nzima ngomkhokheli wensure ngoba nxaumuntu ele-democracy
then i-perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest sikhona upithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senzenjani ba-right bahlale phansi ke kuphakama omamlotshwa like libone okunye okuthiyeneyo ukuthi kusebenza njani bakugolide
ngabe nguwe bamlotho omayo uthi ngoba upresident hayi lapho lapho izokuthi hayi ngisembona simpathala uthi amsebenzi yaphalala
ukuzamvotela kwelide wena Thembu ukuthi ngemva kwaba uchamisa umamlotho ukhona vote uqinile kwelide ungesabi ngitsho nabantu bakho vele bavota becina ukuthi umamlotho ukhona
le ikani ibhasi ke lama brief ikhomba sesemehlweni le ingani ngenzi zihlahla le
vele sisezihlahleni sikhuluma nje kolithi sisezihlahleni ngenu le sithwale sezima ake lithi sitshintsheni ke sibone ukuthi ujaha usiphatheleni omamlotsha laba basiphatheleni ke sibone okuhlukahlukeneyo even if kusempini golithi akula kholapho yabamaxhegu ukholapho abantu abancane ukuthi baye kulwimpi. This is a war and this is a generational war that we need to fight. We need to win this for our children. Our children deserve a better future.
We
are not going to be able to get the money. We are going to be able to get the money. We are going to be able to get the money. We are going to be able to get the money. We
lapha lizwe unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa kubandla le-CCC lomnumzana Joseph Juma akudale le-ZANU PF Central Committee. Siwangangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangene sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthusisi omkhulu esabeleni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe bafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelelwe njalo ukuba bazozinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababuleyo ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lethumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakwathelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lamhla sixoxa lomnumzana Patrice Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Ube wazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba wavisa lesi sizwe esithi maNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kwisiZulu njengoba akukhonake kutshana nami ngisasizwana kuye kungeyena-ke amphathisayo lolo limi lukho nxa ukhangela abanye abobomalawi abobomozambique abasezambia abakhonale lapho asuka khona awulithi babavalekela nake banezelela ngathi ukhumbula kuqakathekile kuyikuba bonga ngomsebenzi abawenzayo.
Kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha babanyandi
ngaphandle kokuthi sikhumbuze esiqakathekileyo? Luyakhukhuza abantu ivunulo zabo nolimi lwabo ngakho-ke uba ngumkhosi oyivuselezi lo lokusipha umdladla ukuthi engisi abanye sebesithi bayakhona kubaphe intshukuntu kubaphe ukuvusisela ukuvela ukuthi balondoloze amafa abawajilwayo amafa akhona yiso isintu yiso isindebele yiwo ubundebele. Ngakho-ke nalokho kuqakathekile nxali abantu ukuthi liziqhedisa lapho elisila khona kanti-ke zona njalo impawu zena kusizwe esilampawu kumele sikhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhlabe silo mnumzana Phathisa Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sengana masiva
wena
baba mkhulu babe lobola.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ilizwi lethela namhlanje selithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili. Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2 ufundeka kanje verse 1 wayese khuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe wambiza wathi kuye kuyini lokhu engikuzwa ngawe na landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi zihlobo zenkosi ezithandekileyo indoda le enguJesu yayifundisa ngendlela ezijineyo. Enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo ukuze bangayikhohlwa. UJesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini. Njengoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithini. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile yakhangela yabuka yalalela yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemkhashile ukhanya wayengenzi kuhle. Umbuzo wasusithi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi, akhulume kithi ngomzwangedwa, akhulume kithi ngengqondo esilazo, akhulume kithi ngesikubonayo, akhulume kithi ngesikuzwayo. Ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho, uza khuluma lawe ngendlela eziningi. Okusala ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana wesikole athi 2 plus 2 yingaki. Ayisikho ukuthi umbalisi akwazi ukuthi 2 lo 2 kukunika impendulo ethini. Ubuza nje ngoba uvivinya wena, ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa u-2 lo-2 kuyaphuma. Ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na, ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take, wabona bana izinto zakhe kaseneli. Incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho, ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa. Kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza lalowo mphathi, kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayekubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu, ungayisikho ukuthi ngakwazi, kodwa uyabe efuna uthi nasizikhulumele sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu akubonayo lendaweni lapho esihamba khona, lalapho esihlala khona, lalapho esisebenza khona kuyikho yini. Kayisikho ukuthi kakwazi, uyakwazi, kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini. Asikholele uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze wazi okuyikho ngempilo zethu. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lo Kulo vekulo hlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathini lakusasa kwezaba just talker ngokhetho olukhulu oluzayo. Nanku esilakho.
Ngilela umthokozi sinyoni uma egwamba esigabeni sejumbika owamanje ngikwele Botswana. Mina into engayigqukuzela ngokhetho selufikile oyingasasela ngasuku zingaki nje ukuthi lufike, ukuthi thina intsha encinyane esasela amalungelo amaningi okwenza izinto, yithe kumele sisume ngobuningi, siphakameni ngobuningi bafowethu kobhodi wami labosisi siyevota. Ngoba udube sibhekane lalo lo sonke silukhangele ubana siphila njani, siphile njani, abanye sesize sikwezinye indawo sifuthi kuyasichaza ukuba kuzilona ezindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela, ngiyalincenga ngomusa kaThixo, asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayigqugquzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelele bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba elisinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa, liphe amandla, aliphe nensuku zokuphila njalo. Okhulumayo nguHelothi wakaSibanda odabuka eGwanda, ngaphansi kophahla lukababa uMasuku. Siyazi ukubana isuku zokuvota sezisondele. Engicelayo ebantwini bakithi, ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko, ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi, ngathi singasukuma sile siwenze umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo, uJoseph Njanji usethulela impumelo yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Iqembu leNdlozi linqobele iBlack Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leNdlozi lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBosso lilemiklomelo engamashumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elitshumi lathuba munemunye, kuthi elihlezi endaweni yesibili elenkezi Platinum Stars lona lilemiklomelo engamashumi amathathu lesithupha 36. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leTriangle linqotshwe nge-3-1 ngelemanika Diamonds ngaseKipo. Iqembu leSheshamu litshaywe nge-2 kanyange leDynamos ngaseBarber. Atha kuthi iqembu leWange linqobele iyada nge-3-1 ngaseColliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leSpain emdlalweni wenguqulo eliphakamise inkezo yokuba zintshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanyaye emdlalweni wokucina kumncintiswano we-FIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu leSweden yilo eliphutshelisa endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanyanga ngomgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uMapleni yathi owadlalela amaqembu abalisa eleBulawayo Wanderers, eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Iyathuthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikhiso lihle, lanxa ngisiyazivukele ngavukela khona abafana lapho edlala khona i-East Rovers lapho. Lapho embukela khona nje akuthi ngayigadela nithi nyangapi, hayi amanga mabi, labe qamba amanga, hayi ibhora kayisi ayisaqinanga bakithi. sesizivukelela kuma screen lapha njalo mafura
unyathi uqale udlala ibhola emthethe njalo ube ngumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni
ngaqalisa njalo number 11 iwu number 11 lapha ngaqhubha sibili kungayisikuthi vele ngandihlanga ngenxele hayi kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangigwanisa zonke inyawo ngagcina ngingena khonapho ngadlala sibili okwesikhathi abagcina ngithinta ngingena futhi ngangena ku-10 lo wagcina ethathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield ngathi lapho engaphelela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa ugoalkeeper wethu engizwa kuhle ngangihanjiswa le gedini ebamba ngiyakhumbula wena ngafusasele ibhulawayo Kellys ngadlala sawina kodwa mna ngisegedini
unyathi udlale isikhathi eside kuqembu lebulawayo Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders
ukuze bandithathe babenilanda emsebenzini ithi nxa nisemsebenzini zabona bona be-Saints bona be-Highlanders phandle futhi ngangisebenzi e-radiator ngithini babenilanda khona ngale owayendithatha kuqala ngosegedini ahlangihluthula ngifake emoteni ahambelanga kwaya ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iMashonaland United kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo isizathu ngasitsho kodwa hhayi liza kuthi ngilobandlululo kodwa kungasubandlululo kwasuka nje kwahayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu hhayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile hhayi sehluka nale Zimbabwe Center Ichoro ngase ngithathwa ngu-Silas Ndlovu ngangena kwa-Highlander hhayi ngaqhuba sibili kwa-Highlander sidlala la abafowethu laba sebasithiyayo okeritaka sesilobolabo madudu wayesengikhona ngale
unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye ngiyimele i-Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji
sike sizwe ezomculo
Mina, kuno bomba.
Ngithanda ukubingelela uzulu wonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Dimande. Zananzela ukuthi ngike ngabuya lapha inyanga ezimpalo ezidlileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo. Lapha kade sivula khona ilitshe, iTombstone, yomculo wakobulawayo uCalvin Nhliziyo, owasithiya ngomnyaka ka-2020. Ya isithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basichasa amakhampani amanyaka obulawayo asichasileyo kumcimbilwane hhayi uhambe ngomumo sibili kakhulu so hhayi umfokanhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha kobulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzeleyo yena umculo azange akasebenzele umuntu so uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe wayengubhosi wakhe kumusic ngiye wayesayina abantu uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayeprodusela abanye izingomo eyenza ama-artwork yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza so uzananzela futhi ukuthi iflag lakobulawayo ke waliphakamisa kakhulu ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke waphefoma e-UK uke wa headliner sibili khona ngale e-Birmingham hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili okumele silikhumbule so ngomunye umculo wakobulawayo odlala iqhaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014 lapha aba ngu-number 1 khona ngengoma yakhe for over 20 weeks ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Has a Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphani yathandwa umculo wase-South Africa uCasper Nyovest wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engeyinye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo so hhayi sibonge kakhulu kuzulu wonke nje emagumbini omhlaba
efadani mngane mkhanyeleli ngane yami ngezeleli imali yami cause I just wanna make a couple of billion.
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday.
Tap into the conversations I'm having with God daily. You'll understand that I need all my blessings like in a hurry. The way people are dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
So, uncle, you're in for one demand. Umnumzana Nelson Chamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli kodwa ibandla lezanu-PF lithi abaningi bafisa ukuvotela umnumzana Emmerson Mnangagwa sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngomthambo osithemba uGibbs Dube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.